Kuliqiniso babakande ukuthi umumo awuzinzanga. Asisazi kahle ukuthi sizacathela kubani ngoba kula uhulumende senqabile ukuthi amasotsha ahambe edubula abantu ekubeza abantu ngaso amasotsha izigangi ezitshontshe imbhobho beyinifomu. Lokho kusipha ubunzima ukuthi kambe kungaba kuliqiniso yini. Yikho-ke sizabona abanye abantu abayizigangi, sibona abanye abantu abangasoziganga abacatha ngomunwe. Yikho-ke sizwa lami nginje ngizwa kuthiwa amalungu ephalamende labaphathi bomhlangano we-MDC abazinzanga, bayazingelwa njengomvundla. Yikho-ke sibuhlungu esiswele ukuthi singathini, njalo ukuba i-inthanethi ivaliwe kuzaba lula ukuthi abagongode abantu bagongode njengesikhathi sekugrawundi ama ilizwe lingakwazi. Ngibona ukuthi i-inthanethi noma i-WhatsApp ivalwe kwenzela bona izigangi lalabo abafuna ukubulala abantu babulale mahlayana bengabhekelwa ku-international world. Yikho-ke hathi kunzima kakhulu kambe.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amalunga enu awabotshwa?
Kunzima kambe njengoba sikhuluma le international media kanje, kwenza ukuthi ilizwe limuke. Akulanto esingayenza ngenxa yokuthi abalamandla ezikhali lempilo yibona ababusayo ibandla leZANU-PF. Ngaphandle kokuthi iZANU-PF ivume ukuthi buze umhlangano wabantu bonke bathi gwaqa babone ukuthi bangalungisa njani, ngoba isikela yini sokuthi i-economy inotho ibonile, njalo impumelo yama-election ayiphumanga njengalokho kwakuvotwe ngabantu. Yikho-ke kuningi okufanele kuhlalwe phansi, abantu bakhohlwe izikhundla zabo.